Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyini ngenjabulo ngesonto mhla zilithume lambili ngombimbito 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje imihlangano kahulumende ekudinga imbono yabantu ngomthetho wokuxolelana iyaqala kusasa kambe uzulu uzawamukela na lomthetho
Ngangibona uZulu eyamukela as long as izinto uZulu athi uyazifuna zingekho kuleyo bill.
Umkhokheli we-MDCT uthi ukubandlululwa kwamaNdebele, amakhalanga, amaVenda leminye imihlobo eZimbabwe kulehlazo elikhulu kakhulu.
Ziningi izinto ezingenziwa kakhulu njalo ezingaphumelela kungasikhathana esikhulu kakhulu. Ezifana lokuthi nxa kuyikuthi kungatholakala omunye uhulumende ongaphili ngokuthi wenza abantu babandlulalee njengezalo pf.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlangano kahulumende ewudinga imbono kaZulu ngomthetho oqondisa ikomishini ebona ngohlelo lokuxolelana iyaqala kusasa emaswingo leVictoria Falls. Imihlangano le iza kwenzelwa njalo emadolobheni afana lakoBulawayo, ePlumtree, eChinoyi, eMutare, leHarare. Ikomiti yepharlamente ebona ngokubunjwa kwemithetho izaba idinga imbono yabantu phezu kogwalo lomthetho we-Peace and Reconciliation Commission Bill. Imihlangano efanayo ike yenziwa nyakenye kodwa uZulu wala ukuyamukela ibhili le yasisuswa edale lepharlamente isilotshwa kakutsha. Sibuze olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Angliston Swanda ukuthi ubona uZulu eyamukela na ibhili entsha le.
Kunzima ukuthi si-expecte sikhangelele kakhulu ukuthi ibe yibhili ezayenza ukuthi abantu bakhulume besiya phambili. Angiboni ke mina uZulu eza yakhela sindeleleyo process ukuthi ibuye sizayimisa. Kodwa ke futhi bakwenza ngabomo besenzela ukuthi uZulu ayale leyo bhili kwengoba nxa ezilongezalonga abantu belokhu ekukhutshwa ukukhulunywa kubuyele emuva kuyiwe phambili kungacaci ukuthi kwenzekelani. Bona kibo kuyi-advantage ngoba vele kafuni ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission ibe khona ngoba izayenza ukuthi siqalise ukukhuluma ngegugurawundi sidingise sokuthi ubani kade abantu babulawa njani ngobani ababe-involved. So-ke kibo kuyakusento enhle kibo into abangayifuniyo. So-ke hhayi ngangibona uZulu eyamukela as long as izinto uZulu athi uyazifuna zingekho kuleyo bill.
Ithi ibhili leSibanda enxa kuthe kwaba lomhlangano ohluza icala elaba khona kwasokuphuma imbiko engalungelanga uZulu kulomhlangano. Umphathintambo wezemithetho ulamandla wokususa abantu kulomhlangano uqhubeke kungela Zulu phakathi. Uthini ngalokho?
Yikho phela khona kwesingakufuniyo. Angithi siyabona ukuthi abantu bezana uPF umgabe wathi yena esenza i-cabinet yakhe. Wasethatha umuntu yena lo ovele nguye umnikazi we-Gugurawund owayenguye uminister we-state security ngosenzakala i-Gugurawund wamenza uminister of justice waba nguye umphathintambo ophethe kwezomthetho ukwenzela ukuthi asiyabe nguye ovimbayo ukuthi into enjengayo naleyi ukucocisana okunjengakhona lokhu kuye phambili ngokuyakwazi ukuthi abantu nxa bengabuthana bakhulume bazakhuluma ukuthi yena wa-adressa abantu etsholotsho ngo-1983 ebatshele ukuthi insikisi zizatshelwa igagu zizabulawa ekhuluma into ezinjengazalezo abantu lakanye abantu babulawa. So into eyenziwa ngabomo njengoba ngishile ukuthi kabazimiselanga vele ukuthi udaba lolo lokukhulumisana lube khona kabakufuni.
Umnumzana Angliston Sibanda ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo. Abantu bohlobo lwesiNdebele amaChangana amaKhalanga amaVenda amaTonga lamaNdawu bathi gabazizwa beyingxenye yelizwe leZimbabwe ngoba bebandlululwa ngumhlobo obusayo. Le yimbiko umkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai athi uyitshelwe ngabantu laba emihlanganweni yakhe asanda kuyiqhiba elizweni lonke jikelele lapho ekade ekhulumisana khona loZulu ngokhetho oluzayo. Sibuze ingcweti yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kuyini okungenziwa ukulungisisa lolu daba.
Lolu daba luqakatheke kakhulu njalo yilo daba olungaletha ukuthula njalo lempumelelo nose athi kuzele eZimbabwe kuphela kodwa kuzekazi le-Afrika nxa kuyikuthi kungasetshenzwa ngendlela eqondileyo. Kufanele kwamukeleke ukuthi uMnumzana Tsvangirai uhambe wakhulumisana nabantu wakuthola njalo uyakunanzelela ukuthi kuyinto eqakatheke kakhulu kwezombusazwe laze komnotho olizwe ikakhulu sesikulesi sikhathi emhlabeni jikelele u-2017. Okusasalele ukuthi abanye bonke abakhokheli babone ububi bokubandlululana nokubandlululwa kwabantu. Ngibonakani mina okuzakwenziwa uMnumzana Tsvangirai ngemva kokuthola ulwazi lakhe lolu yikho kuqakatheke kakhulu ukwedlula lokho akutshoyo.
Kuyini okungenziwa kahle kahle iDokotela Sibanda okungenza imihlobo le ethi iyabandlululwa izizwe layo iyingxenye yelizwe leZimbabwe?
Ziningi izinto ezingenziwa kakhulu njalo ezingaphumelela kungasikhathana esikhulu kakhulu ezifana nokuthi nxa kuyikuthi kungatholakala omnye uhulumende ongaphili ngokuthi wenza abantu babandlulane njengezanu PF. Ube ngathi mhlazane engenele lo uhulumende athathe amabandla kahulumende awalahlele ilizwe lonke nje jikelele. Khona kwakutsho ukuthi abanye abantu bazizwa bengasibo bantu belizwe leZimbabwe bazizwa bona benganahayi baseceleni. Uyakubona ukuthi nxa engathatha sithi iministry education ayithi yona i-headquarters yayo isisemashingo, athathe iministry ye-finance athi i-headquarters isisemtare. Khonokho kwenza ukuthi uhulumende asabalale indawo yonke. Nxa esabalele kanjalo abantu sebeqala ukuthi hayi uhulumende ngokuthi sonke asowabantu abathize abasendaweni enje. Nezinye inhlelo ezingenziwa ezifana nokuthi kuvunyelwe ukuthi abantu bakhulume ngokuthi mina ngumuntu onje ngiphume endaweni enje, njalo thina sithanda ukuthi sibe nemikhankaso kaso ukuthi hayi abantu besindawo bavunyelwe lelilanga labo namhlanje lokukhankasa betshela abanye ngokuyibo babo.
UDokotela Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele bilitane eHuddersfield. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi seliqalisile uhlelo lokuqoqodela abantu ezindlini libafundisa ngokuqakatheka kokuvota ngaphambilini kokhetho lonyaka ozayo. Leli bandla lithi lijonge ikakhulu ontanga abangakaze bavote. Siqoxe elonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zale libandla unkosikazi Rita Ndlovu.
Sina njengebandla silomkhankaso okungena ngendlu nendlu sitshela abantu ukuthi nxa uhlelo lolu lufika ezigabeni zababakhona basukume bayorejista ukuvota ngoba i-voters roll iyanendala kayisasebenzi sokuyasebenza entsha. Njalo futhi silungiselela ukuthi umongameli wethu alontshe uhlelo lolo lokutshela abantu ukuthi bayorejista. Maduzane nje sizalinga i-district eyodwa lapha koBulawayo lapha azahambe ngela 22 etshela abantu ukuthi kabahambe bayorejista ukuvota.
lithi lijonge ikakhulu abasakhulayo ngomkhankaso wenu lo. Bathini ngodaba lokuvota lolo?
Bayakwemukela njengoba nisazi ndingamisa ukuthi intanga entsha ikakhulu abantu abale 18 years besiya ku-35 khonapho years ngabantu abazele vele bazalele ehlukeni basuka vele bengakuqakathekisi ukuthi ukuvota kuyini ngoba bathe bezalwa kulokhu kunomongameli oyedwa kuze kufike kathesi bahambe esikolo kabasebenzi bayefunda bapase kodwa umsebenzi ukuthi bayothole kube yintanga. So ngendlela esikhulumisana ngayo nendlela yokuthi amabandla sizama ukuthi sibambane sonke kusisengqokweni zokubambana khonapho ukuthi abantu babazi i-motivation yokuthi bahambe bayenza bayerejista ukuvota kwenzela ukuthi sikhiphe uhulumeni.
Ukhona lingathini Mandlovu njengebandla ngomumo oselizweni ubunzima obukhona, imisebenzi kayitholakali kanti le mali layo iqhubeka isilela emabhanga?
Silokudala silosizi ukungameli ukubona ilizwe elingalamandla. Akulalizwe umhlaba wonke lidilelake lasele imali yalo. Leli ngelokuqala lithemba futhi ngelokugcina. Noma imali yenu ingathingi kodwa at least kumele libe nemali yenu yelizwe. Kolapha kuze kule mali yona le i-bond note ayikho yokuba khona. Ikhathi esikhulu amatu abepensheni bahola balala emabhenki. Kunzima kakhulu lokho ebantwini ukuthi kwenzakalana kulamuntu okwaziyo. So sizama ngazo zonke indlela ukujelisa abantu ukuthi udubo lukhona elizweni ngaphandle kwasukume bazikhulule kulowu bunzima kulanto engenzakali. Akulamuntu futhi ozabanceda ngaphandle kokuthi bona bazisukumele bazikhulule.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngingalitshona njani mahla bezulu lapho likhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina ngapha e-Washington DC ngiyaphila sibula kwamagama. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuntu asixoxa ngokuthi kulomunye tomele idala lephalamende othi hhayi phela akuqalisi uNkulunkulu kokudala ukuthi abantwana abancane bakhangkhangela ukuthi abakayi emacansini yini. So-ke ukuthi ngixoxe ngodaba lolo ngilo nkosazana Stars Thebe Mathe ukhona ngale-ke ngenkaya. Mathebe unjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Ngiphilile, kunjani enkaya khona?
Kulungile.
Ye, siyezwa lapha-ke bakhona bathi hhayi phela abantwana abakhangkhangelwe ukuthi babe bemenjani lapho kwezamacansi. Kambe kuyabe kulungile ukuthi kwenziwe khonokho amantombazane?
Dube, izolo esilifikileyo thina elikhulise thina esikhule nalo lathi elivele lisenza njalo umntwana oyintombazana ubehlale kwazi khonokho ukuthi oyisekazi noma ngasikhathibani sengasifisa ukumbona ukuthi ungumuntu mhlubani njalo ngumuntu onjani. Phela imuli ngayinye nganye kade ikhangelele ukuthi ma ngabe intombi lesisiyalotshoza labo bafike besithi igcwele ma bememeza bengaphandle kwamasango. Sithi iqinise ukuthi le jesi ngaphakathi siyakwazi ukuthi intombi lelethwa lapha ekhaya igcwele. So babe kwenza vele izolo yikho kukhulise imuli yonke phambi kwethu intombi lezihamba zicwele. So khonokhuyana kuyanceda thiwe ngoba kwenza ukuthi umntwana nxa ekwazele ukuthi uyahlolwa kule ndlela yokuhlolwa uzayesaba ukusebenzisa umzimba wakhelwana ngendlela engasiyo ebuthasini.
Nxa ukuthi kungenziwa khonokho-ke Mathebe kuqaliswa ngaphi kuyiwa ngaphi? Umbani ongakusungula sebeni?
Kuhlelaso kukhulunywa izindawanyana ezahlukeneyo kuyathiya abantu lokuzwisisa. Kodwa-ke mina ngibona ngani esikolo khona lapha xa kuqalisela esikolo kube yingxoxo esobala ukuthi kuqondile ukuthi umntwana namunye namunye ngakibo afakaze ubuntombi bakho obugcweleyo ukuze noma sizokuthutha umkhwenyana bangabi nenhloni bangajikazi babekwazi ukuthi sihlezi phansi lapha nentombi edoleni. Abangakibo bajaga ngokufanayo bahlale belihloli lijaga ukuthi lali selifonyiwe kwezibani banyana esazi ukuthi ngumthima
ye kodwa isikadi sesingasavumiyo abanye basoze bethu ukuthi ah phela khona konke sokuthi uchapaza abantwana ngamafutshane sibili 10 seconds mama siyakuzwa kakhulu-ke sibongile kakhulu ukuthi usinike ithuba lethu sikhulume lawe ungadinela kusasa ntombi endala
siyabonga
ye siyabonga kakhulu mama babhayi ye zulukandaba lo-ke kade kungunkosazana Stars Thembe Mathe okhona ngale-ke enkayi ingcwethi yamasiko yesintu lingakhohlwa ukuthi lisixhume ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo ntombazana odinga uyise uMelody Moyo. Selokhu wathwetshulwa yingwe uMelody kamazi uyise kakaze ambone. Ngiyakwamukela kuhlelo Melody.
Yebo.
Akuyilandi indaba yakho sizwe.
Ngidinga ubaba angimazi. Ubaba kuthiwa usuka eBindura, nawuMelody ngisuka eKabela eLupane. Ngingintombazane leminyaka engu-24 ngizalwe ngo-93 ngoJanuwari.
Umama uyaphila yena?
Ya, uyaphila.
Igama lakhe ngubani?
NguPatience Musa Moyo.
Nxa ekutshela ubaba kuthiwa ngubani njalo beze becina ukubonana khonapho kwahamba njani kwakungaphi njalo?
Ubaba kuthiwa nguSuper Mpanguri becina ukubonana kwakusetsholojo uba ube ngumuntu olungisa imigwaqo lapho ababonana khona lo mama umama efunde etsholojo.
Basuka balahlekelana ke khonapho ubaba wahamba wahawula.
Balahlekelana khonapho mina ngingakazalwa ngisasesiswini so abasabonananga futhi.
Kazanga azama ukuloba incwadi yena ubaba kumbe ukufona nje wayengela foni umama?
Hayi ngathi-ke kungakagcwali amafoni ngathi abazange badingana nje.
Ungasi ilondela-ke imbali yakho uzelwe ungelababa wakhula njani njalo wafika njani lapho sukhona kwamanje?
Hayi ngizelwe ngingalababa ngikhuliswe ngumama. Hhayi ekukhuleni kwami akukho uke kwandiduba ngikhule kahle ngilo mama labogogo lokhulu. So manje ubaba ngiyamdinga lapho esengikhona ngiyendile nge-6 years ngiyendile but angilabantwana indaba ingathi iyandihlupha nje.
Ukungabi labantwana kwakho kulokwenza na lokungazi uyihlo?
Hayi angazi ngoba uma ngisamba kwezinye indawo bathi kumele ngidinge ubaba angazi maybe yikho nje okungalungisa angazi la.
Umkakho yena udabuka ngaphi?
Ngowesilwane eLupane kuthiwa kwaSamorali ngakhe.
Uthini yena nxa umtshela ngale ndaba?
Ayi wathi lami ngizame ukube ndinga kumaradiyo lakuma-Facebook ngizame nidi ngamthola.
Ukukhula nje ungelababa bekukukhathaza okunganani enhliziyweni?
Hayi ngimncane bekungangikhathazi yikho kuqala ukungikhathaza manje lami ngathi sengikhulile kancane.
Ulabo yini ozalwa labo kumama?
Umama singu-2 kuphela so nami ngiyafisa ukwazi abanye abafethu ababuya kubaba.
Nxa elalela uyihlo Melody mazwi bani ongathanda ukuwaqondisa kuye?
Ngiyafisa ukumbona ma elalele. Ngicela ukuthi inamba yami u-0621638 42 engangithinta kuyona leyo namba sikhulume. Ngiyafisa ukumbona ngiyazi labafowethu osaphila lapha khona angazi ngiyafisa nje lokwazi izihlobo.
Akuyibize leyo nombolo njalo Melody utsho lokuthi use South Africa ngaphi kwakhona?
Oh 62 150 38 42. Manje ngiyanishwe ke la sengkhona
kubo Facebook lapha la kubo WhatsApp awukho.
Ngitholakala ku WhatsApp, ku Facebook angikho.
Hayi, ukulungile Melody, siyabonga. Sengathi inxa elalele uyihlo kuthophele enhliziyweni adobe ucingo akutshayele.
Hayi, lami ngiyabonga, ngiyafisa kumazwi kwabo.
Hayi, kulungile, kuzalunga Melody, siyabonga.
Okay, siyabonga lati.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo ntombazana odinga uyise uMelody Moyo. Uyise na kungusupa Mpanguri, indoda edabuka eBindura. Nxa ulalele mnumzana Mpanguri, ithinta indodakazi yakho kunombolo iyakwele South Africa ethi 0062-150-3842. Lo ngumsakazo weStudio 7 osakaza ungapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhlanje lo mfundisi usenisipanda sikhangela umthandazo oqoqwa ngumunicipal wakobulawayo ngenjongo yokubonga uNkulunkulu ngezulu elinengi eseligcwalise amadamu akobulawayo. Umthandazo lo uza kwenzelwa eCity Hall kuliviki. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga, ngiyamukela labalaleli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Iqakatheke kanganani imthandazo eqoqwa ngumunicipal le?
Kuqakathekile kakhulu ukubonga uNkulunkulu. Singakhangela kumafuko 136. IBhayibheli lithi lona ungabala amakhubona la 136 uze umqede wonke. Uzabona ukuthi uDavida wayekhuluma ngokuthi umbongo uJehova ngenxa yokwethembeka kwakhe. Ekhuluma ukudengisa ukwethembeka kwaNkulunkulu ngendlela ezehlukeneyo, lokuthi yindaba kumele umuntu ambonge uNkulunkulu. Njalo ngiyacabanga ukuthi kule ndaba leyana uJesu ayikhulumayo, siyananzelela ukuthi uJesu waphilisa abantu ababelobulephero abalelitshumi. IBhayibheli lithi oyedwa wabo kuphela nguye owathembekayo wazobonga uJesu. Labana abalitshumi ngishiya ngalo lunye basabasihambela. Kodwa siyabona ukuthi umnumzana lo waphendukayo uJesu wasesifikuye ngaphezu kokuphiliswa yena senzeukuthandazela ukuthi uhle uphile kuyo yonke into. Ushuthi wagcina ethola le mbasisela phezulu ngenxa yokuthi wayebonga.
Ngezinye indlela isifundo esikhulu lapha ikakhulu kwabokholo lwesiKristu ngesokuthi kuqakathekile ukubana nxa uthe wakhuleka ucela waphiwa ubonge, hhayi ukuhlala ukhuleka ucela kuphela.
Ye, ngoba ikakhulu abantu abaningi iyananzelela ukuthi imthandazo yabo ngeyokucela kuNkulunkulu ekuseni. Umuntu yake vuke ecela ethi uNkulunkulu ngenzela lokhu sasa ekuseni, njalo acele emini acele. Nxa ekuthola umuntu lo kasali le ndaba lokuthi hayi nguNkulunkulu okwenzileyo, ikanti ukubonga njalo yindlela yokutshengisela ukuthi uthi wena linto ngabe uNkulunkulu ubengekho, ngabe uNkulunkulu ubengalamusa besingasoze sikuthole. Ngakho yikuvuma ukuthi uNkulunkulu nguye okwenzileyo. Njalo okwesibili yikutshengisa ukuthi wena uyavethisa ngaphansi kwakhe, njalo uyananzelela ukuthi nguye okwenze khonokho ukuthi kuze kwenzakale. Singakhangeli kulawayo akunsuku zatshwala, sasikhuluma ngokuthi amanzi kumele ukuthi nxa abantu kuyasebenzisa bananzelele. Njalo siyakhumbula ukuthi umunicipality kulamalanga lapho ayesevala khona amanzi, kwase kusiba la malanga ukuthi leli lokithi ngelanga leli laleli kuyabe kuvalwa amanzi. Njalo siyakhumbula ukuthi wayesesitshelile umunicipality ukuthi hayi bantu bakobulawayo amanzi esesiyafika esiyaphela. So abantu abantu sebephilile sokudinga kwezindawo lapho singathola khona amanzi. Kodwa sikhuluma khona manje, amadamu akubulawayo wonke asegcwele kokuthi asechitha amanzi. Ngakho lokhu yisimanga kakhulu lesi esisibonayo senzakele.
Nxa sesiqathanisa lapha mfundisi, yebo siyabona umanisipala wakobulawayo uyathokoza ngoba amadamu segcwele. Kodwa kule ndawo lapho leli zulu elibangele khona umonakalo omkhulu, sikhuluma ngendaba ezifana labo Tsholotsho labo Huwana ePlumtree, abantu bakulezo ndawo bona bakuthathe njani lokho?
Ngingathi kuyo yonke into enhle uNkulunkulu ayabeyenza, siyakwazi ukuthi kuyaba lesitha uSathane. Njalo oyinye into eqakathekileyo ukuthi into eyenza ukuthi kuze kube lo monakalo kakhulu, ize ukhanisa kamkhulu kakhulu, ukuthi abantu abalungisa leso sigaba kumele ukuthi ngabe kudala behlela babekwazi ukuthi hayi imizi yeke wayifaka endaweni enhle, ngenxa yokuthi lapho umguza esetshele kakhulu esehluleka ukuhamba ngendlela ajayele ukuhamba ngayo, akwazi ukuchitha ngene emzini yabantu. Ngakho abantu bonke labana abasendleleni kamguza kwakungamelanga vele beyakhela imizi yabo khonapho. Ngakho mina lokhu ngibona ukuthi yebo singathi hayi uNkulunkulu usinikile besesikhala ukuthi kube lo monakalo, kodwa okunye uNkulunkulu usinika ingqondo thina njengabantu ukuthi sibe ngabantu abahlelekileyo.
Akuyigqibe ngomthandazo mfundisi.
Baba siyabonga ngokusinika izulu elilamanzi ukuthi singanatha, njalo lokuthi izifuyo zethu zikwanise ukunatha, njalo siyakwazi silimile. Nkulunkulu lonyaka umusa wakho siyawubonga kakhulu. Siyathandaza njalo sithandazela abaseTsholotsho labakwezinye indawo abadidikelwe izindlu, kuba Nkulunkulu bathole usizi ngalesi sikhathi, ubaduduze njalo kube labantu abazabanceda egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Lethemba libusisekile kakhulu ngamazwi kamfundisi.
Baba, baba, ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke, wena baba wentandane, wena ongela ukuthi umuntu akanayo imali, osithanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesaba isandla baba ngaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova onomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba bethi angeke ziphumelele, angeke ezenze lutho, uzokuzwana ningathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba waseNazaretha, okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi, wangiphakamisa Jehova onomsa, wangibeka kwesakho isandla, ngakhanya Jehova onomsa, ngaphumelela ngegama likaJesu waseNazaretha. Wena Nkosi ongahlulwa yilutho, ngiyacela baba ukubusiswa ngalesi sikhathi Jehova onomsa. Ngizile Nkosi phambi kobuso bungobakho Jehova onamandla, ngize kuhlisa Jehova onomsa mehlame ebheke phansi. Ngicela Nkosi yami kusizwa Jehova onomsa ukuthi nalabo Nkosi yami mayizitha sezingivukela mazingaphumeleli Nkosi, ngegama likaJesu waseNazaretha. Wena Nkosi owabona isiphuphuthi ingaboni, wena Nkosi owahambisa isigoga singaboni, pho kungahlulani ukubana nami ngisize ngalesi sikhathi.
Ingoma kaNothando Ndlovu ehlabela kamnandi kwanelokho lamhlanje olivalelisayo ngentungamile inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.